Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukelanga injabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 kuMbandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Lanxa uhulumende esithi abantu bengakhathazeke ngokukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 ezikolo, ababalisi bakhala ngokuthi umumo mubi kakhulu kulezi ndawo.
What we are, the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhulume efolosi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli, njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elilamalunga angamajaha wodwa acula umdomo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Lanxa inani labantu abatholakala bele COVID-19 elizweni jikelele likhanya lisehla ngokukhuphuka kwenani labantwana lababalisi abatholakala belegcikwane leli ezikolo selokhu zavulwayo mhla ka 30 yenwe bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo kuphela ezikolo elizweni beliphezu kwenkulungwane eyodwa i-1.2000, kuthi elababalisi liphezu kwekhulu i-131. Iningi labatholakala belegcikwane leli ngabasezikolo zemaphandleni. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngokutshona kwelanga layizolo phakathi kwabantu abangamakhulu aphezu kwamathathu i-330 abatholakale bele coronavirus elizweni abaphezu kwamakhulu amabili 229 ngabafundi lababalisi. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba uZulu engakhathazeke ngalumbiko ngoba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi leli gcikwane alidali umonakalo omkhulu ezikolo. UMike Hove Studio 7 uxoxele unkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumbalisi ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Kodwa yena uhulumende Mandlovu uthi wafaka impahla yonke efunakalayo ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19, uthi abantwana besikolo ama-mask i-PPE balayo, njalo ama-testing facilities ezikolo konke okufunakalayo kukhona. Kuyineli ukubonayo ezikolo ikakhulukazi emaphandleni.
Abazali njalo futhi isikolo kunje bezivalile isikolo
sesikhangela ke uhlelo lokuhlaba abantu iJackson elivikela iCOVID-19. Sabona ukuthi uhulumeni laye useqalisile ukuhlaba abasakhulayo abaphakathi kweminyaka 13-18. Njengababalisi lokubona njani lokho?
Siyakwamukela kakhulu lokhu ukuhlatshwa kwabantwana lobo ngoba kube kunzima kithi ukuthi sithina ngapha sihlabile ngapha sesiyaphinda siyahlaba umuntu ongahlabanga sibe kusiba nzima kakhulu kodwa thina into esiyalayo nje ukuthi abantwana ukuzaba ukuthi kuzaba yinto ezathi abantwana ukubanje ngamandla ukuthi bayehlala bhati sithi abantwana labo bebenza babelalo ukuzikhethela ukuthi bahambe bayehlatshwa ukuze sibe kuvikeleke konke mina umbalisi kuvikeleke konke kubale lomntwana esikolo
yabo bengicela ukuthi uphosele amazaku okugcina
right amazwe okugcina lapha kubabalisi abazali labantwana yikuthi nje sekumele nje sijayele ukuthi i-COVID leyi inkohlane lokho zahlala silawo asazi ukuthi lapho zaphila khona kone ngoba ngukuhlale lokhana ukuthi ukuhlele kusakhatshana njengami ababalisi abantwana abazali asizigcinele kuhle silandele imiklomelo yafakwayo ukuthi siyelandele ukuthi sizivikele njalo abenelisa abalesifiso sokuyahlaba siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayehlaba ukuthi bazivikele izikulele i-corona nalaba abahlabi kodwa bebona ukuthi banjani bayalandela iy'dilezi ezizabavikele ukuthi bengabajengomkhuhlane njalo belandele ukuthi bengatheleli abanye lo mkhuhlane uma sebengali bawutholele.
Lo Nkosazana Sukoluhle Ndlovu ongumbalisi obexoxa icingweni lo Michael we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma public interviews. Wethule amazwi lanamhla embuthanweni wabomahluli bamazwe wakumhlubulo wezansi e-Afrika we-Southern African Chief Justices Forum lomunye owabomabhalani obuqoqwe ngeleZambia leleZimbabwe edolobheni le-Victoria Falls. Umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshelele umbuthano ukuthi imthethwandaba yonke elizweni izasebenzisa imitshina yobulembu ukuthetha amacala ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthe leZimbabwe selenelisile ukuthi imithetho elikhulu lamachumi amahlanu i-350 ihambelane lesisekelo sombuso. Ukuhlaziya ukukhulunywa kulombuthano obulendikimba ethi Judiciary and the Technology in Africa sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Aza khulume khonoko umongameli kutsho ukuthi ubephendula inkulumo ezithize ezisolayo usethola-ke inkundla yokuthi azigeze kumba zami ukuzihlambulula kulezo nkulumo. Ngenye imini ngizakhuluma ngesilungu wathi we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu, uhulumende i-executive, iparlamende i-legislature, i-judiciary lezi ebamba ezomthetho. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhuluma efolosi. Njalo mhlawumbe njoba lalo indoda yakomalaba ube phansi kwakhe ubezama ukuthi la umalaba athole isibindi lokukhupha inhloni ngalokho kwenzakalayo kuthiwe kwakumelanga ukuthi abesemsebenzini inkundla yaphezulu ibisisithi hhayi kulungile akuphanyanisanga lutho. Kwenzeni indaba ingavela iye emthethwandaba kuyabe kukhona okungaqondanga olokuthi umalaba wayekhethwe ngumongameli ukuthi aqhubeke esebenza isikhathi sesedlule kutsho ukuthi kwakuvele kuyingxabano ukuthi kwazala nkomoni ngokunye uhulumende uyangenela sandla semfeni emacaleni yakhululazi ombusazweni siyabonakala.
Ukungabe kulinyathelo elihle yini ukuthi amacala athethwe kusetshenziswa imitshina yebulenjini ama-computers lokunye ukwenzela ukwenqabela iCOVID-19.
Kambe nxa kuyakhulunywa ngamacala lamakhompyutha labo virtually labo bani bani bangaka baza kwenelisa khona lokho. Asithi umuntu adale icala esemakhaya khona le. Kube sokuthi hayiwe ke wena uzange uhlala emzini wakumbe ngapi sibe sikhuluma lawe ebulenjini hayi kakusebenzi. Kanti angithi nxa kuthoniswa icala kakulalelwa amazwi wodwa kuyakhangelwa lokuthi umzimba lobuso bomuntu ukuthini ngalokhu akukhulumayo. Njengoba sikhuluma kathesi kunje nje kakula muntu okwazi ukuthi sigqokeni kumbe sigezile umba sigezanga kakukho emandleni abantu ukuthi bakubone lokho okuyinto nxa usemthineni. Sengitsho labafundile abantu bafundile lezi zinto zethekhnoloji enjalo ziphambili kakhulu ebantwini abaningi. Njengoba ngisitshe ukucatha nje nge-COVID kungani uhulumende lokhu afuna ukukwenza kuye kulungile kakula COVID nxa sekusenziwa okwabanye sokukhulunywa nge-COVID bebegijima indawana yonke le ngempela viki leyana kulungiswa lokhu kuthiwa ama-structures ezanu-P F. I-COVID yayivakatshile yini khonapho? Hhayi, umongameli uvele eZambia ukhetho lwenziwa kule COVID kwafa bani? Angithi kwafa bona ababa bevele befile.
Uyavumela nalo mnumzana Chiwenga ukuthi ngempela uhulumende usebenza gadalala ukuthi imithetho yonke ihambelane lesisekelo esitsha sombuso?
Hhayi, vele angivumelani laye ngitsho. Hhayi, angitsho. Yiphi imithetho akhuluma ngayo? Imithetho ethiwa ihambelana lesisekelo sombuso yile efuna ukufeza izifiso zakhe uhulumende lo kuthiwa i-executive. Abakwazi ikho lokhu ukuthi kuthiwe kungabi lo u-running mate ka-president ye omama balingane labo baba ye kwathinithini. Kodwa nxa sesibuya ekulungiseni imithetho eyiyo ethinta impilo zabantu kusawamalanga njenge-devolution akulalutho. Bebekhuluma nje ukuthi bazikholisise ngoba ngabantu abakholisa uzizwa bekhuluma. Ubona nje ukuthi sona isisekelo sombuso sebesicutha-cutha nje bekhupha lokhu abantu kuyabaphambanise kubuseni bezama ukuthi bafake izigamba zalokhu abakufunayo.
Lowo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz lo shortwave.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abantu kufanele bakhululeke kakhulu ngoba uhulumende ulandela isisekelo sombuso selizwe njalo uyahlonipha ilungelo loluntu. Umongameli Mnangagwa ongahambanga lwenyaka eNew York emhlanganweni weUnited Nations General Assembly ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 wethule umbiko lo izolo kumabonakude. Uthe kulesethekeli esiqakathekileyo esikunhlanganiso United Nations esikhangelelwe ukuba siza kwethekelela eleZimbabwe ukuyahlolisisa umona owadalwa izijeziso zenotho.
My administration continues to entrench democracy, constitutionalism and rule of law through sound legislation as well as fair and impartial administration of justice. This is indicative of our strides to achieve sustainable development by 2030. We remain available.
Uhulumende wami uqhubekela phambili elandela isisekelo sombuso welizwe njalo ehlonipha amalungelo kaZulu. Siqhuba imithetho ngendlela esiphezulu, sizimisele ukulalela abanye. Siyakuncoma ukwenziwa izinhlanganiso ezijiyeneyo lamankampani azimeleyo. Bonke bafisa ukuba silandele uhlelo lwama-SDGs. Okwamanje sibhekane le-COVID-19 ebhidliza konke esikhangelela ukukwenzela uZulu. Uhulumende wami usevumele ukuba isithekeli senhlanganiso ye-United Nations sibuye eZimbabwe uzehlolisisa umona wezijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe lami.
Of unilateral illegal sanctions imposed on my country. My government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur.
Lo ngumnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Kulabantu abaningi abathi uhulumende wephula amalungelo oluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho olungela kuqelibezela. Asizweni umbono kamnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kweMelika ngalolu daba.
Ispeech esinikezwe Emerson Mnangagwa United Nations siyadanisa kakhulu ngoba asitshengisi isifiso se government yakhe ukubana bangenise utshintsho oluzothuthukisa ilizwe leZimbabwe. Esikubonayo nje ispeech esirehearsed esinga addressiyo ama concerns awelizwe. Makuyikuthi u-ED uzimisele ukuthi aziwe into ayikhulumayo njalo athole i-support kwamanye amazwe, I think kuqakathekile ukuthi mayethola ithuba elifana laleli elokuthi ashowcase akwenzayo ekhaya abe clear kuspeech sakhe, afocus on i-progress ayenzayo ekuthuthukiseni isimo sempilo zabantu eZimbabwe. Siyazi ukuthi inkinga i-problem eZimbabwe ikuthi i-problem e-legitimacy yokungavumelani kwamaphathi ngendlela ama-election aphathwa ngakhona, i-issue yama-human rights violations, i-issue yokunciphisa i-democratic space eZimbabwe, ama-electoral reforms, ama-media reforms, ukuvumela i-diaspora vote, konke lezo yizo izinto ezikhangelelwe ngamanye amazwe ukuthi ngabe ziyenziwa eZimbabwe ezitshengisa ukuthi sekulesifiso sokuthi kube lo tshintsho lwamampela empilweni zabantu.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kweMelika obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ngokusenjalo amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bathi okwethulwe ngumongameli Emerson Mnangagwa emhlanganweni lo akusilo iqiniso ukuthi iZimbabwe izenzile njalo abantu bakhululekile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Embikweni wakhe awethule izolo emhlanganweni owe-76th session of the United Nations General Assembly ngendlela zebulenjini njengoba engayanga eNew York eMelika lapho wenzelwa khona, umongameli Emerson Mnangagwa uthe eleZimbabwe liqhubeka lithuthuka ngaphansi kohlelo lukahulumende lwe-Vision 2030. Kunje uMnangagwa uthi uhulumende wakhe sewasungula imisebenzi eminengi wathuthukisa ezempilakahle lezemfundo, kodwa osekuphazamisa lo msebenzi yizijeziso zomnotho athi zabekelwa ilizwe. Kodwa umsekeli wesikhulu meli CMDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi kulusizi kuba uMnangagwa angayatshela umhlaba ukuthi konke kumi kuhle elizweni.
Akula notho esilayo, bangathi inotho iyakhwela, so thina singalamali yalapha eZimbabwe angithi imhlolo le bakithi zimkhize zimkhelele iZimbabwe ethwele nzima. Yikho ke sicela ukuthi lina linanzelele lingabi le ndaba lakho, kodwa lihambe liyeregister ukuthi ujaha engene. Yiyo into engenza ukuthi iZimbabwe iqhubeleke, iqhubeke kuhle, ibe lombuso wabanengi esithi democracy.
Oqhubeke ekhuthaza uZulu weZimbabwe uMafa ukuthi aphatheke kukhetho oluzayo ukuze kube lenguquko elizweni.
Kube le msebenzi, kube lokudla, kube lonto zonke, hayi kumuntu omdala ozahamba ihumutha amanga esithi eZimbabwe abantu bahlezi kudle. Lokho ngamanga njalo sithi sizabona okuzawela khona indubulo xawuxaku. Zobo uhla manyosi 2023 uyabuya, ujaha uzangena.
Ingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu kanye lezomnotho umnumzana Masimba Manyanya ngomunye wabathi uMnangagwa akakhulumi iqiniso.
We can't go and blame those people who are imposing sanctions on this country. We blame our leaders. The country is at a crisis, in a very deep situation of crisis
Ungeza kubika sisora labo ababekela ilizwe lezo zijezo zomnotho. Sisora inkokheli yethu ilizwe lisenkingeni ngokwesibanga esibi kakhulu okungasalathemba nakancinyane. Isimo ezikolo imithetho efakwe ehlangothini lwezemfundo lakwezempilakahle.
Umongameli Mnangagwa yena ukhethe ungayi eNew York ukuyangena mathupha umhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba oweUnited Nations General Assembly unga. Emizameni yokwehlisa indleko ngalezi zikhathi ilizwe limelane lobhubhane olwe COVID-19. Owalonyaka umhlangano wesimachumi ayisikhombisa lasithupha owe 76th session wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi yona Building Resilience Through Hope to Recover from COVID-19, Rebuild Sustainability, Respond to the Needs of the Planet, Respect the Rights of the People, and Revitalize the United Nations. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Kama.
Live Talk namhlanje sikhangela imizamo yokulwisana le COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Abaqeqeshi bomdlalo wenguqu bamaqembu adlalela esigabeni se-Premier Soccer League PSL bathi sebelungiselela ukuphindela kumdlalo wenguqu enkundleni ibukelwa nguZulu ngemva kokumiswa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. UPraxedes Jeremiah usethulela lolu daba.
Abaqeqeshi balomdlalo bathi bona kade baqalisa ukulolonga abadlali babo emalungiseleleni nokuphindela kwalo mdlalo wenguqu ezinkundleni ezithiyeneyo zelizwe. Abaqeqeshi bamaqembu afana le-Highlanders bathembise abalandeli bebhuso isikhathi esihle sokulibaziswa yilo mdlalo. Owe-Dynamos yena uTondera Indiraya utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo awedimbare kuphindela enkundleni asekusibanga esiphezulu njalo abalandeli babo sebelambele ukuyabukela lo mdlalo enkundleni hatshi kumabonakude. Abenhlanganiso yelawula imidlalo yenguqu yezinga laphezulu e-Premier Soccer League PSL sebehlele ukubana imidlalo yomncintiswano owengezo ye-Chibuku Super Cup iqale ukudlalwa kususela ekupheleni kwayona le inyanga kaMpandula mhlaka 29. Uthi imidlalo ye-league yona iqale ekupheleni kukaMfumfu mhlaka 30. Umqeqeshi weqembu le-Black Rhinos uYebethi Marowalaye utshele iStudio 7 ukubana bona njengeqembu kabazange bami ukulolonga abadlali babo ngendlela ezithiyeneyo ezazingeneliswa ngesikhathi kulandelwa iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Ngakho ke labo sebelungele ukungena enkundleni yiloba yisiphi isikhathi. I-Black Rhinos isesibayeni esigoqela amaqembu abalisa i-10X, Manika Diamonds, Lele Cranbourne Bullets emncintiswaneni wengezo eyeChibuku Super Cup. Kodwa ke umqeqeshi we-Triangle uTaurai Manguiro uthi yena labadlali bakhe bahlele ukuguqula ukudlala abakade bekwenza ngaphambilini kukumiswa kwemidlalo yenguqu elizweni ngenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19. Imidlalo yomncintiswano wengezo yeChibuku Super Cup ike yasungulwa ngohlangula lonyaka kodwa yacina imiswa ngesikhathi somqando ngenxa yokuqonga kwenani labantu abakade sebefunyanwa bele COVID-19 okubangele ukubana uhulumende aqinise iziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown zisuka ku-level 2 zisiya ku-level 4. Kodwa ke ekuqaliseni kwayena le inyanga kaMpandula uhulumende wazise ukubana ngokubona inani lasebebanjwa i-COVID-19 elizweni lisehla useyekethisa iziqondiso eze-lockdown. Le midlalo etshiyeneyo egoqela inguqu layo isizavunyelwa ukuphindela ezinkundleni elizweni lonke. Iqembu elizweni lisakudlala kakuhle likhokhele kuluhlu lwamaqembu adlala ku-PSL yilo elizamela ilizwe emncintisweni womnyaka ozayo wamazwe awezwekazi le-Africa we-CAF Champions League okuyisicoco ebesiphethwe liqembu lenguqu le-FC Platinum lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland khonapha eMelika ngingoPraxedes Jeremiah.
My darling, what's a Friday? I'm 7 to 4 games.
uhlelo Woza Friday kulivikisi leqembo elilamalunga ngamajaha wodwa acula umdumo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa iqembo leli licula likobulawayo. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Sidlulile ezinkingeni ezenkulu sikhale zonke izinyembezi. Sidlulile ezinkingeni ezenkulu sikhale zonke izinyembezi. Sibabonile besishiya abathandekayo. Sibabonile besishiya.
Leli qembu lidlama langabi njalo alilasikhathi eside libunjiwe. Indlela abacula ngayo iqathamiya uqumbaqumba abalandeli balomculo abaningi.
Nawe polio awu mayemba ku nawe COVID-19 lasishiya singasela bani.
Ukurakani mkanda ukokela amaqaqa nguye omele iqembu lakhe namhlanje. Yekela sizwe imbali yakhe kancane.
Mina ngizalwa le kogodla kwamahlaba ithwale emulini yakomkandla ngusidumisile intombi enhle kakhulu engiyithanda kakhulu. Kanti ke kuleze zomculo ngicula leqembu okuthiwa ngamaqaqa. Ngumholi walo lelo qembu okuthiwa ngamaqaqa okuthi ukuthi abantu abaqansa indaba. Kusho ukuthi mina nje ozomculo ngiqale khona ngo-25.
Lalani mo, lalani mo kutula, batande gayo. Lalani mo kutula, siona naweza.
Lalangawe malaria,
lalani mo kutula.
Akusi ji fata, ngukunjwa kwa lili kembu mkanda.
Iqembu lelo kuthiwa ngamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 bengise South Africa ngalesi sikhathi. Kwathi ngo-2020 sengilapha ekhaya ngahlangana lendoda okuthiwa ngu-Opt kwakomoyo elilunga lamaqaqa uMohawumalima ngomunye wangkhona uJabulani Nyathi kuzobuya umlondolozi wakoDube uMoses wakomasuku kanti futhi kubuye uStanley wakompofu. Ngiwo la madoda engisebenza lawo
emphakathini. Sekonakele bo, sekonakele emphakathini, sekonakele.
Ukhulekani wathanda ucula esemncane njalo ukuthi kukhona abamthunukayo wazizwa laye esiba lomdlandla okuba ngumculi. Nanku-ke sebecindezele umculo wabo.
Ngiwubone kubomalume bami xa likhumbula iqembu ukuthi alibutho elingcwele. Ngasengufunzwa kakhulu senguze nguthande iBlack Mambazo lokhu angengeze ngufihle. Iqembu lele lamaqaqa manje lincindezele i-albhamu lokuqala ka-2021 ukuthiwa libhodi elishisayo. Silama singles futhi amanye ngu-6 ethi yona Isiphofu, Nkosi and Disability. Ikhona futhi enye ethi Umntwana Wasekhaya.
Sekulethwa ubugebengu emphakathini
hawuzweke
yimkhulu kuto kuluvamasela
hawuzweke
nababulali
hawu madoda.
Ukusalakala kwemsebenzi sewulethwa ubugebengu emphakathini.
Umbona kamkandla leqembu lakhe bathi badinga usizo kini balaleli, thola ukuthi litholakala nga.
Siyatholakala ma ule event yakho outdoors and indoors, imishado, ama-festival, ama-party noma yini, sikhona ukuthi sifake ismayile empilweni yakho. Uyasithola konke ama-social media platforms, i-Twitter uyathi amaqaqa music, Facebook amaqaqa music, Instagram amaqaqa music. Sibe sesikhona futhi kuWhatsApp nanxa ufuna ukusifonela. Ngibize inamba 0771-903-259. Ngiyabonga.
Ngithe ngihamba ehlathini ngahlangana nengwe. Nansi thathana nami phansi phezulu ifuna ukungiqhuma.
Ngithe ngihamba.
Umculo ongenamachachu uculwe ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubuthisa abantu abaningi. Amaqaqa yiwo besilawo kuhlelo Woza Woza Friday namhlanje eqansa esiya phezulu. Libe lampela sonto enhle. Igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
King of Jungle, you are lion.
Because
when I was walking alone in the jungle,
I came across
a hungry leopard.
umculo weqembu elibizwa ngokuthi amaqaqa bona abacula umdomo wesicathamiya. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa uhulumende esithi uZulu engakhathazeki ngokuqansa kwenani labatholakala bele COVID.